lo mcimbi wokunandza lokuhlonipha iqhawe lesizwe, iqhawe lelizwe, iqhawe likaZaphu ukhomanda uDumiso Dabengwa ngenyanga le kaMeyi. Sinethemba ukuthi sizaqhubeka sikwenza lokho yonke iminyaka, kodwa kumnyaka ka-2022 esikuwo ngoMeyi sinxuse abantwana abaya esikolo abaleminyaka engu-16 laphansi ukuthi babhale incwadi kumbe ngathi ama-essays ngazonke indimi besitsho abakwaziyo ngobaba uDumiso Dabengwa. Ama-essay lawa ozanqoba umntwana sizamthengela iziwiji ngemali engange-R250. Ozaba ngunumber 2 sizomnika u-R150. Owesithathu ke uzothola i-R100.
Indaba lokuqakathekisa lokho baba Ndlovu, ikakhulu nxa sikhangela okwenziwa ngoDumiso Dabengwa.
Lokho senzela ukuthi ontanga bengakhohlwa imbali yabo, bengakhohlwa amaqhawe elizwe. Sizaqhubeka sikwenza lamanye amaqhawe ngoba kuzananzelela ukuthi ngoJulay kuyinyanga okwahamba khona u-Commander in Chief we-ZIPRA u-President uJoshua Nkomo. Siqale lo mcimbi ngobaba uDabengwa. So siyabanxusa abazali labantwana ukuthi abazali bakhuthaze abantwana babo ukuthi bangene kulo mcimbi. Incwadi zabo sizazigcina njengoZaphu for posterity. So siyacela sibili uzulu wonke jikelele aparticipate kulo mcimbi. Whether umuntu ubhale ngesinyanja, ngesishangane, ngesindebele, ngesixhosa, ngesisuthu, ngesikhalanga, ngesishona, zonke indimi zivunyeliwe ukuthi basitshele ukuthi bona abantu bazini ngembali nangempilo eka-President uDumiso Dabengwa. Labo abazabhala incwadi lezi njalo bengikhohlwe ukuthi kugoqela lama-poem bangathumela kimi ku-email ethi msondlovu8@gmail.com. msondlovu unumber 8@gmail.com kumbe ku-WhatsApp ethi +27737827307.